Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMabasa 2022 eGibsdove. Endabeni zethu lamhlanje. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Craig Fair. Badla amalahle abantu kweleSouth Africa abathi sokumele abantu bokuza bephumele vele kulelo lizwe.
Babashaye phansi, sizawukola apha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleka abazomosha lonke lizwe.
Baningi kakhulu abathi abantu bokuza bathwalise nzima izizalo neza kweleSouth Africa.
Abashwetha bathathe into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalume down ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho.
Kodwa abanye abadabuka eZimbabwe bathi izigebengu ngabantu abangamahlongandlebe athi abadabuka eZimbabwe kuphela.
Ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Utshaywe ngabuhlungu ngamapolisa umsekeli wekhempu eHighlanders Football Club. Zaluthulela ezamasiko ezabatsha lezokhulo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulolusakazo. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesibili ngoBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amahotela lezinye indawo okuhlala khona abantu ngesikhathi kusenziwa umbukiso weZETF asegcwele njalo sokulungiswe kahle endaweni okuzabukiswa impahla etshiyeneyo kulamankampani ezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba adlula amakhulu amahlanu azabukisa impahla lonyaka eZETF. UMnumzana Nicholas Ndebele, umqondisi wenkampani yeZETF, uchaza kabanzi ngombukiso lo.
Siyathokoza ezeZETF company ukwamukela izethekeli ababukisi osomabhizinisi abashiyeneyo abazobukisa kulo mbukiso omkhulu weZETF. Sithanda njalo ukunanzelela ukujabula okuvezwe ngababuzebukisa bekuveza lokhu ngokulungiselela izindawo zabo zokulungisela. Lokhu kukhokhela laba abavela ngaphandle kwelizwe asebeqalisileyo ukufika njalo labo betshengisa ukujabula ukuthokoza ukukhathazelela ukuba lapho eZimbabwe International Exhibition Centre. Sithanda njalo ukuthi sisitsho ukuthi lo nyaka kuzaba umbukiso omkhulu.
UNdebele uphinde wathi bangezelele indawo lapho okuzabe kubukiswa khona.
Nxa unanzelele ekuhambahambeni kwakho ukuthi indawo zokubukisela sizengezelele nemakhi esifake ngayo ngaphansi nayo ukwenzela ukuthi khona sizama ukuthi wonke umuntu kade esifisa ukubukisa sizama ukuthi khona simnikeze indawo yokubukisela. So siyathokoza, siyabamukela izethekeli zethu ababukisi eZimbabwe International.
Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Ben Moyo uthi kuhle ukuba iZITF yenzelwe koBulawayo loba nje kungasoze kuguqule isimo esibi somnotho welizwe.
iZITF yebo kathekile for Zimbabwe to show a case industry, but yiphi industry yathe siyishothisayo? Yebo siza invite omakhelwana ukuthi bebuye bezodisplaysa izinto. Kodwa ziphi izinto ke sibe sezithengwa ngani ngoba i-AO wethu umnotho kasilawo? Asazi ngibona babona kuloku sincekula khona usincedayo yini. Ama-stands ezeTTF adula kakhulu abantu abaningi abawinelizwe.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Nokuthaba Shoko uthi abanamali yokusa abantwana ezeTTF.
ICT i-traduce yakwazi ukuthi ikhona sibili kodwa imali yokuthi sihambise abantwana khona la silayo ngoba izikolo ziyavulwa kathesi kathesi.
Umnumzana Promise Mkhwananzi othakazelela ezombusazwe uthi umbukiso lo kawusoze uncede nyitsho lakancane eleZimbabwe.
Mina umbono wami ngendaba yeZimbabwe international trade fair ukuthi akulanto okuzayitshintsha empilweni zabantu okubuthana e-trade fair besidla izimali bembukele ku-internet kuthiwa ama-councillors e-Harare asuke lezigidi lezigidi zemali bezongena ama-workshop lokuhlala emahoteleni e-trade fair leyo kunokuthi bathathe imali lezo bathuthukise izigaba lapho bavela khona.
Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lisembukisweni lo.
Ya lo nyaka embukisweni wa-trade fair isitendi seZANU-PF siyabe sinezinto eziningi kakhulu, siyabe sinonile sinezinto eziningi kakhulu. Okokuqala mana ngihlungele ngithi mina konke iregalia iyabe itholakala lapho, abafuna iregalia abafisa ukuthi bathole iregalia yephathi. Kulokunye ke umsebenzi emningi enziwa ngabomama, Women's League iyabitshengiswa lapho.
Umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwesihloko esithi Rethink, Reimagine, Reinvent, Value Change for Economic Development ugqitshwa ngensonto. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ukhangelele ukuba uzavula okusemthethweni umbukiso lo, ngoba umongameli Uhuru Kenyatta obecelwe ukuba ekwenze lokhu kasabuyi eZimbabwe kulandela ukubhubha kwayengumongameli wakwele Kenya uMui uMwai Kibaki. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zakwele South Africa zithi sokumele abokuza abangalamaphepha aqondileyo ukuhlala lokusebenza kwele South Africa bephume bephele kulelo lizwe, ngoba umkhankaso we-Operation Dudula uqhubekela phambili ezabelweni ezijiyeneyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bakunanzelela ukuba abasafunakali kwele South Africa. Abafisa ukuba abadabuka eZimbabwe bebuyele ekhaya, bakhoqela umnumzana Simthembile David Mphoswa.
Manje ngoku sebezomosha yonke into kuyimesi ngabo abantu balapha ngaphandle apha eSouth Africa, and yimesi into abayenzayo. Ke ngoku abezi kuba besiza abantu bazomosha lapha eSouth Africa, yinintsi imesi abayenzayo. Imoto ziphuma ngeborder, ziphuma phi, nabo ziya kumazwe wabo, inintsi imesi abayenzayo. Sibonile nenye ivideo iyatrenda, I think was Botswana, iyababuyisa back eZimbabwe, babuyiswa nge-truck njengabe sitbona bafuna iSouth Africa. I think babuyisele back. Why ke ngabi kalahlobo ezengalapha eSouth Africa? Because bafuna uwaste imali ze-government yaseSouth Africa, ube nomnotho walapha ngoku ushokoxeka ngenxa yabo. Babashaye phansi, sizawukhola lapha eSouth Africa. Ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe. Kwezinye i-country ezi zabo eziza ngaphandle, Uganda, ayikho le mesi bayenzayo noma Congo bayenza apha. Xa ujwana lapha koolive nalapha bako-TikTok, ayikho le mesi bayenzayo. Mabahambe babuye ngendlela erayithi, kubuye akufanele kumabuye bonke abangekho semthethweni abayibethe. Noba bangathi napha eZimbabwe bakhona ama-South Africa, la ma-South Africa pha eZimbabwe ahleli ngokomthetho pha, awamoshi pha. Ayikho le nto bayenzayo ila bayenzayo bona belapha eSouth Africa.
Umphoswa uthi inhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana Nhlanhla Lux Dlamini esola okwenziwa ngabokuza iza kwenza izimanga kwele South Africa.
IDudula abaziyistopa even nomalema lo. UMalema sizawujonga i-2024 akho nto ezayizuza.
Umnumzana Zifiso Khumalo omunye njalo osola okwenziwa ngabantu bokuza uthi uzisa usizi okwehlela odabuka eZimbabwe u-Elvis Nyathi e-Deep Sloot. Loba nje kukhanya engani kabulawanga yilabo abakumkhankaso we-Operation Dudula. Ukhumalo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abokuza babuyele abadabuka khona.
Ngicela nje ukuxwayisa kakhulu kubafowethu laba ngaphandle baseZimbabwe, ake ngiqonde nje kubona. Bafowethu, into eyenzeke kubhuti lo u-Elvis Nyathi is very painful. Akekho umuntu ongayimukela into le. So ake sithayini ukaboda. Ngokwami ukubheka, abafowethu abathatha iy'nto zawo babuyele emuva. Maybe isimo uma ngabe sesikhalume down, ama-problem akhona ukusolve, azokhona ukuthi babuye bhekhi-ke ngokomthetho. Because manje uma bengathi bayaqhubeka bayahlala ngenkani ngokwami ukubheka sizokhala umdlula lo ke sikhali. So please bafowethu, cela nikhuzanene nalabo abanye abangena kuma social network ba comment ngendlela engekho right. Still basangiphushela entweni ezirongo because these people baba neenga the way abakomplaina abakomenta ngakhona. So please guys, ningabakwethu, let's stop ukwenza izinto ezirongo. Size sibone izinto ezibuhlungu njengalezi sizibonile. Whatever bafowethu iright into enenza noma iwrong asicabangeni.
Kodwa umnumzana Oscar Bhekumuzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi ubugebengu abukhethi mhlobo.
Ubugebengu abukhona everywhere. Bakhona ama South Africans akaqekeza igold eZimbabwe ehamba nabantu baseZimbabwe. So ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu base South Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Umnumzana Mbuso Mhlanga olamaphepha akhondileyo ukusebenza lokuhlala kule South Africa uthi usobala ukuba sebezondwa izizalwane sakule South Africa.
I-crime asikhondona abaningi kodwa bakhona sibili abafowethu abagangileyo abasuka lapho abasuka khona bezokwenza i-crime. Into esikhona nje South Africa yile ukuthi ngesintu kuthiwa zonelwa mvuyinye. So laba abasonelwayo sebewonele wonke umuntu nomuntu o-right nomuntu o-wrong sekuyinto eyi-one and right now ama-South Africa singabasoli njalo ngoba vele ma ungabheka into esiyenziwe yithi ama-foreigners amaningi is too much. Abanye badayisa amatraki siyabazi abantshontsha babulali abantu bahijack izimoto. Angazi le cash in transit ukuthi amaZimbabwe enza mangaka involved or it involves all nations ngoba kuyatholakala kunase beButswana kutholakale kunabe South Africa. Sokumele ukuthi abantu abanye njengami sengicabanga khona ukuthi ngilungise nje ngibuyele khona le ekhaya kuna ngenye indlela ngoba angisoze ngifuna ukuthi ngize ngibulawe ukuthi ngise South Africa. Asisafunakali, that's the bottom line. Whether une permit or awuna permit sekufana.
Umhlanga uthi izizalwane zakwale Zimbabwe sezidudulwa lakwamanye amazwe. Uthi uDlamini kusobala ukuba usekelwa iziphathamandla zikahulumente kwakwele South Africa.
Nabo uBotswana sebefollowa into edudula. So it's like vele sesidudulwa yonke indawo. Dudula abantu abaningi bangayisola bathi lumfana. That boy cannot just act by himself like that. And igovernment yeSouth Africa mayivele inesifiso sokumstopa, they would have stopped him long time ago. They are not ngoba umfana lona uyifront yama big guys abaku government and it's known ukuthi he is being bailed out by abantu abaningi abathile. So that boy will not stop and kuyaphambili. Into yangona is going to grow such that vele ekugcineni all of us will just have to be forced to leave this place ngoba sizoba sesibulawa and kuzokuba kunalento ukuthi abakhulu abaphethi ilizwe bazabe belokhu bethi no we don't want this, hey this is illegal, yet they know pretty well ukuthi yibo abanikazi bento yona le. So lana nje asitshelwa ngeqiniso, angazi kumbe bayesaba izanu or bayesaba iZimbabwe.
Kuyathokozela kwele South Africa kulandela ukubulawa kuka Elvis Nyathi, izizalwane zakwele South Africa ezazidinga izigebengu. Unyathi wayehlala eDeepsloot njalo ongcwatshwe eZimbabwe ngeviki ephelileyo wayezisebenzela ezindlini zabantu kwele South Africa. Okwamanje uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bavota abantu kwele France ukumdlelana khona umongameli Emmanuel Macron lodlelana labantu abenza udlakela
lobandlululo unkosikazi Marine Le Pen osekela njalo umkhokheli waseRussia umnumzana Vladimir Putin. Uzonqoba kukhetho lolu uzakwenza kube lenguquko ngendlela akhangelana ngayo nabanye abakhokheli bamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakule Ukraine uthi ukhangele ukuba iziphathamandla zakule Melika ezithelelela lelo lizwe zizamnika izikhali zokulwisana leRussia elibomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo. Umphathintambo wakule Melika obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin lomnumzana Antony Blinken ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana nabanye amazwe bakhangelelwe ukuba bazakhuluma laye ngodaba lolu. Sokule nyanga ezimbili eleRussia lahlasela eleUkraine lisithi kalifuni libe yingxenye yeNorth Atlantic Treaty Organization kumbe iNATO. Kwezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Elijah Singelenkosi ohlala eNkayi esabeleni semathebuleni North ngokubhekane loZulu.
Senganamasiba wenzi wemanje ngelo baba mkulu babe lobola usenzi
ngalesi isikhathi somnyaka kungu April kunje kungumnyaka olokudla ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayataka umumbu omunye sebehluba sebegiga idibule. Kodwa akunjalo kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi. Ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukhakhezi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe lanxa uhamba ezindaweni lapha ezindleleni uthi ngabe uyawabona amakhasense lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu ngengaba laphane bahlangene kuthangi siya kwenza i-reverting ye yama collaborators angizanga ngibone ngitsho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe okhulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako. Lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe.
Kubi kakhulu siyakuzwa Mpofu, qhubekela phambili baba.
Kufanele ukuthi nxa sekusiyafika oJune the earliest kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezimele zingenele zisize abantu to the earliest ngoJune the latest ngoJuly. Ungabona kufika uJuly lokhu kungangenzakalanga kuzaba nzima emakhaya mangoye uyabe selala eziko zonke insuku mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi indlala le inkulu bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali amasepa, amachukela, lezinye nje izindiyo zangkhaya. Abantu bebethenga ngamabele. Bebethenga ngawo umumbu, bebelawo. Abanye kumnyaka ophelile. Ubona ukuthi nxa usiyafika ezitolo laphana kulesitolo esephumala phansi, okuthiwa kukondotshelana. Bekugcwele isitolo sakhona umumbu phambi. Lalaphana kwesakokombane efika Shepherd. Bekugcwele kuthe. Kodwa kathe singahamba kakusela ngitsho sebe uthenge wonke abantu laba abalezimali zabo. Kubonisa sobali ukuthi akula lutho emasimini. Kodwa ke hayi enkomeni ezifuyweni kungcono. Ngoba belisina nje kathesi hayi ukudla kwenkomo kukhona. Lamanzi akhona emadamini ethu wonala esihamba sivala ama izifudla esihamba sivala imigilo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifuyo zethu. Nxa usala phana kuwa 10 kule ndoda lapha lethiwa uGeu Ndlovu ile damu laye khonapho eyaligepha incediswa ngabantu ligcwele lithe phamba ubuye futhi ngapha komaluba village kule ndoda kusobhuku Philemon kule ndoda ethiwa nguWilnet Mpumfo kaMemezi la idama eligcwele ka phambo ubuye ngapha kusobhuku zeBlon kuKwad 11 kosivala kule damu lapha esilibe sikubona nelina ligcwela lithule phezwi kuboniswa obalo ukuthi hayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngoWad 11 ngoWad 10 loWad 12 nxa okukulamaWad kuyikho okukwamanye amaWad enkanye kuzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu
Senana masiva wenziwe manje lo baba mkhulu babelo bola
sile sizwe ezokholola isiKristu silontuka melikomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelani bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wePasika angazi ke ukuthi leli Pasika lalonyaka ledlule njani kuwe yebo kambe abanye lokuthi iPasika liyini abaqedisisi kodwa ungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iPasika liyini ake sizwe ke ilizwi lethu lanamhlanje esizakhumbuzana ngalo isizalithola encwadini yokuloba womvangeli uLuka ichapter 24 sahluko samashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulisihlokwana esithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke ivesi ngelamashumi lamathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini na ukuthula makube kini na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo esePasika sokubethelwa lokuvuka kukaJesu lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekeli ukukhuluma ngakho kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabiyenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo yokunye bekuzwa ngendlebe zabo ilizwi lithi ke laba ababesaqoqa ngabafundi bakaJesu laba ababeqoqa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile yikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengezwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usehla usiyaphazi uzafica ukuthi yilapho ke uJesu acina esebatshengisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lo owayebethelwe esiphambanweni kodwa ayisikho ke engifuna ukuthi sikunanzelele lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kuningi esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lana lo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele zinkulumo ezingakhiyo eziletha ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye eminye imindeni ize yaziwe ngokuthi imindeni yokuxakana abanye baze bafukelane lejoyi ukuthi asoze bafa bakhulumisana ngobana ingxoxo zabo kazakhi ngezokuxabana
kulapho ke kunjalo ke kulokuxabana khona lokho kulokungazwisisani kulokungakhethi amabala lamagama lapho uJesu athutsha khona phakathi kwemulathi ukuthulama kube kinina imindeni obaba labo mama labantwana labo makhelwane lezihlobo labangani badinga ukuthula yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuxozela emndenini okungakhulunywa ngazo kodwa esikukhulekela ukuthi kakube lokuthula lasekukhulumeni abantu bakhulumisane kahle loJesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula khangela amagama owakhulumayo ucabanga ukuthi kambe nxa uJesu engathutsha angathini ngalokhu okukhulumayo ilizwe elikhulu yikuthi ukuthula makube kimina lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kimina sikhulekeni baba Thixo asicela okuningi namhlanje sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu amen
lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwa kusasa wezobatsha sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube ukhangelwe ukuba uzabhadeka embukisweni weZimbabwe International Trade Fair wezobatsha namhla sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube ukhangelwe ukuba uza kuya embukisweni weZimbabwe International Trade Fair lapho uzabukisa khona akubumbayo okugoqela imigano yemdaka asizwe uRivonia ekhuluma ngodaba lolu
ngizalwa kombimba wazithembulilima wes ngenza iportal ukubumba izizwe ngifundiswa ngubaba uthi Big Animal Sibanjana Junior ngikhethe iPlan International ukumela iprojekti yethu leset ngiya eZimbabwe Trade Fair ngiyobukisa imisebenzi yami yezandla ngibonge ubaba uthi Big Animal Sibanjana Junior ngothando lokusibekezelela ngiyabonga
sixoxe njalo lo Zifania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animals Banjana Junior.
Ngithanda ukubingelela isizwe sonke, eZimbabwe yonke kumbe umhlaba wonke. Ngibingelela ngoba sibanjana umntwana u The Big Animal ocula leqembu lempi yosindiso kodwa ke ibhizi futhi ngama projects abantwana engilethemba lokuthi njengoba namhlanje lisizwa ngikhuluma lapha sile ndlela yokuthi silomntwana okhethiweyo ukuthi ahambe ayimelela iproject yethu eTrade Fair. Iproject yokubumba ngezokudweba babumba izitsha amatipoti amacups noma ngithi imiganu bengabantwana mpela abahlakaniphileyo silomntwana osukayo nje esiya kobulawayo eTrade Fair othiwa nguRivonia Ncube osengumntwana osengani usebona lapha aya khona engikhuluma nje engumntwana oselezinto eziningi esezithe wazidayisa kumuntu wazithengisa wathola inzuzo kizo sicela kakhulu ukuthi sengathi lingasipha lathi indlela yokuphila ngikhuluma nje umntwana ozasuka ngolwesibili esiya eZimbabwe Trade Fair kobulawayo
lo ngumnumzana Zephania Sibanda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior besixoxa naye esesigabeni sempimba esobelweni seMathebeleland South wezemidlalo uyakhala umsekeli weqembu le-Highlanders Football Club uLindani Gabazela Hadebenkala otshaywe ngamapolisa izolo ezihlabane
kuvuka umsindo eboreni saphuma estadium amapolisa esejikijela i-TS Moko sabaleka saye town sesetown sesizama ukudingana ukuthi sihlangane sithole i-transport sisuke etown amapolisa abuya so mina vele bekulowo mzala wami 11 ngeqela emuva kulo box babuya amapolisa lana e-about 6 bahle baqalisa ukuyichama phakathi kwe-load box bengihamba lo namfana bamdonsela phansi bamtshaya bakumzala lakho baqala umjalo kungela umsindo kungelani because into sizenzakala bese bechaya wonke umuntu ogqoke iskipa esiyi black and white because abanye bachayela ko chicken yena abanye bachayela ko okay hayi into yakho niyazivele ibe zima kulenye imoto abathi iquantum abajikele iTier gas phakathi kwalo ukuthi abantu behle baphume phandle babachaye kuhle because beqala balijikele ngeTier smoke ngesikhathi selihitshiwe sebelichaya kamapolisa kungela umsindo kungelani
ulimele kanganani akusitshele sibili ukuthi uzwa njani
alimele sibili ngoba ngithungwe 7 stitches ulimele sibili ngilimele plus lo mzimba wonke vele ugcwele ama bruises
siphuma lapha kuhlelo lwethu lamhlanje ngoba nisayo
ukusayina